ngoba bathizekele kubona imali yokuthi bathenge ngabalayo baphakathi kwendlala enkulu balutshwana abale mali yokuthi bathenge lokhu kuthetheka ukuthi singabi lokuhlaliseka ebantwini ngoba nxa ungadlanga vele umuntu eshele kokuza ngaphatheki ukuthi uyajika sikube umuntu aphendule abe nenyamazana nje nhlanganiso yethu siyabancedisa abantwana kodwa kulutshwana esilapho ngoba sizame ukuthi sibaphukuza esibe sisezele esibapha sesikunzezelele mbijani ngoba sibona ukuthi abantwana laba nxa bengathole okokuza singaphendula sibe abantwana laba baqalisa ukuthatha izinto zabantu bangene betshontsha nje babe besandla sokuthi bathathe bengahloniphi into zabantu sase sibona ukuthi ukudlala esingcono sikwenzise sibathe kuyeukuthi mbijani ukuze badle bengekhaya badle futhi bebulile esentsha kapho esibabhidela sona sonke isikhathi
abantu lokhu benika yini imali lokudla esingathi ngama-donors
elami sibili inhlanganiso sikethe iphiwa imali injenjenje silungisela izikhuphuzi zabo njengoba kuyazi ukuthi zikhuphuke kakhulu izikhuphuzi izikole zikhuphukile sibili izikhuphuzi nempilo enkulu kakhulu kodwa ngiyitholile imali yabantwana nokudla ngethe ngiyithola basangincedisa
kodwa lathi abanye babo sebekhulile bayaphenduka yini ukuzoncedisa
ye kodwa balutshwana abaphendukayo ngelikuningi labo elinye abatholanga imisebenzi ebanika okuthe xaxa njalo futhi abantwana laba abanye velaba kasebenzi basaphezu kokuthi imisebenzi alutshiya abazi ukuthi ongapha ngakithi kunzima kakhulu singazima esifundile esikhathi yathatha isikhathi zelingatholanga imisebenzi
abantu manje baphila ngani
wonke umuntu sesifundile noma ethengisa engaphi ngekhaya konke kuyizitolo nje ukuhlabisabisa kuyizinto kulababoleka isikhithi bawode bathengi iyathengiswa baba kuphilwa ngokuthengisa khona sabakuthi izenzile iphuphini oyinto isesitaradini iseta sesitaradini impuphu sesitaradini nje zonke kusesitaradini akula muntu esezithasi kuphithizela kuyiyake babe kuthengiswa bakutshwana abahleziyo abangabasiyayo nake yokuthengisa
siyabona ukuthi emabhanga kwakufakwe enye imali yokuthi izayenza isimo sibe ngcono
akunzima kakhulu okwamabhanga labathe bathunyela imali ngabantwana kuyizimi ukuthi bayithele imali yasena kuyizimi kulapha emabhanga ibe ngaba se-econnect laphane abantu bezedinga imali zabo ngacina sengena sengiqalisa ukuba le msindo sike abantu besithi ukuthi bangizele baphiwe imali zabo avelazi uyayihleka imali uyakwanisa ukuthi kunekele imali yakho isiyeto sinyanga sivele ebantwaneni hhayi emabhanga kuyinzima kakhulu abantu bahawuza angikhobisa abantwana abaningi sizathi sivula ngo-January babuye bezitele hhayi boba zonke zikhuphukile ningathi sona sesebhize kwami imsitezi ikhuphuke ithiyena umntwana ngamunini kubeka thiphe 285 ye-10 i-2 kombona abaningi vele bazahlala phansi abangaselanga uncedise kwinhlanganiso zabantwana ngoba futhi okunye abazali abasezikaleni zise singakhangela sicithe ebizalini abantwana ababili ngabathathu ekuhlelweni esithize phezulu nelesiphansi kunzima kakhulu ukuthi ngabolekisa abantwana la
inhlanganiso kukhona elingabasiza ngakho yini abantu liyabaxwayisa ukuthi bengenzanixwayisa
kakhulu abantu sikhuthazana labo ukuthi hhayi abantwana ngabancedisa ukuthi babuyele ezikolweni njalo siyazama ukuthi sikhulumisane kwezinye inhlanganiso sincedise ukuthi abazali bathole ukuthi bathole ukukhulumisana kwezinye inhlanganiso ngoba kwesi sikhathi kuba zima umzali uyahlala ethi hani nanisenamali kanti-ke enye inhlanganiso ibingamncedisa ngokuthi eyabe ngazi ukuthi aqondeka